awona lo mhlangano ngumhlangano uprofessor Ncube aqale watshela ukuthi ubevele ngafuna kahle ufonele iofisi ka prime minister yamtshela ukuthi bathebe zama ukukhuluma lomgabe ukuthi uprofessor Ncube abe khona umgabe wathi khona yena hayi ngafuna ukuthi uprofessor Ncube abe khona yena ufuna ukuthi uprofessor Mdambara abe nguye oyabe khona emhlanganweni wona lo wasekuba lokuthenjiswa ke iofisi ka prime minister ukuthi hayi bangahamba ngikhona ngale yena uprime minister akasoze angene ukuthi ayekhuluma ngodaba lona lolo constitution nxa uprofessor Ncube engekho. Bathe befonela uprofessor Ncube sokuvele ofisini kapresident Mgabe besithi kabuye kumhlangano lowo khonapho kwangikhona bamnika le ndawo engayisiyo ukuthi ahambe khona. Wasezithi sethola indawo lapho kade behlangane khona. Wahlangana lo minister uMartin Menenga elokhu esahlezi phandle. Uthe efika uprofessor Ncube uprofessor Mdambara basebemthuma ukuthi abuye azebiza uMartin Menenga ukuthi bangene emhlanganeni. Baqala bangena bebathathu uprofessor Mdambara upresident Mgabe lo prime minister Tsvangirai lo advocate uMartin Menenga. Baxoxa ke uprofessor Ncube ephandle. Bathe sebeqedile ukuxoxa basebebiza ke uprofessor Ncube ukuthi angene. Uthe engena uprofessor Ncube bebevile sebeyibambilele indaba sebelalo khona lokho kokukhuluma ngecommittee. Uprofessor Ncube ubatshelile ukuthi yena akazwisisi ukuthi leyi committee ngeyani okokuqala njalo kazwisisi ukuthi khona iyabiza kwenjani ukuthi ama terms of reference ukuthiwa ngesikhiwa ama terms of reference awe committee yona beyayibe ngani. Yikho ke angeke sathi ukuthi kulesivumelano singabe sikhona isivumelano ku-FDCT lezanu PF kodwa thina lezo zivumelano asikho. Uprofessor Ncube ngeke ahambe ayenika lesi sivumelano engakhulumanga lebandla ngoba ibandla lilesivumelano sabo. Thina sivumelana ukuthi vele sokule draft constitution ye ML ihambe ePhalamende. Nxa kuyikuthi lokho kuyehlula sibhalele omlamulankunzi ukuthi kababuye bazencedisa kule ndawo.
Ngamanye amazwi Misairamgwe Mushonga uthi wena lina njengebandla okokukhetha abanye abantu lokhu kalikungeni ngokwezanu PF le-MDCT.
Ye, lanxa kuya kuthiwa khona leyi khomithi kumele ibe khona kumele sikwazi ukuthi imele iyenzeni leyi khomithi. Ngeke savumelana le khomithi eyahamba iyevula njalo izinto esazikhulumayo. Saxoxisana indaba leyi sashayina savumelana ukuthi nansi i-draft constitution esinga siqede iminyaka leminyaka sikhulumisana ngeyo into leyi savumelana sashayina. Yikho nxa kungaphuma ngegcekeni ukuthi leyi khomithi kumele iyenzeni ngeke savumelana le khomithi esingayaziyo ukuthi kumele iyenzeni. Lo ngumbuzo engikwazi ukuthi uprofessor Ncube ubuzile kulowo mhlangano ukuthi kumele lanxa kuthiwa kuzavunyelana ukuthi kube le khomithi kumele siyazi ukuthi ikhomithi kumele ibe yikhomithi yenza. Okwesibili sivele sithelei into ye-constitution yinto ye-copati into ye-parliamentary process. Nxa sesifaka ama-ministers ukuthi ahambe ayebamba leyi ndawo kutshoni.